Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngenjabulo ku namhlanje ngolesine mhla ka 22 Nhlangula 2023 ngo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje
kethe ukuthi sibhadale le wonke umuntu kusukela kwa-account yepart. So kule nhlupho thizene sibe lazo izolo kodwa eziqalise izeki ingakavali.
Inani labantu abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe libika lilakho ukuqansa namhla ngemva kokuba ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Election Commission yengeze isikhathi sokuthi labo ababhekane lobuzima izolo balungisise namhlanje.
Kuyinto enhle kubana lathi sesilomtshina lanxa nje kusika kube nzima ukuthi nxa umuntu esuka khatshana sesikhangele endaweni efana nabobhinga ethindele ukuthi mayebuya esebuye eHarare.
ELeZimbabwe namhla livuselele uhlelo lwalo lwezempilakahle olokuhlinza inhliziyo i-open heart surgery. Kulequla lakwele Belarus elikhokhelwa ngumsekeli wenhloko kahulumende walelo lizwe uMnumzana Leonard Zayats elithekelela kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani labantu abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe libikwa lilakho ukuqansa namhla ngemva kokuba ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isiyengeze isikhathi sokuthi laba ababhekane lobuzima bokubhadala imali yonke ebifunakala izolo benelise ukwenza njalo namhla. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu abaningi abakade befuna ukubhalisa ukuncintisa kukhetho behlulekile ukubhadala ngenxa yemitshina ebeingasebenzi emadale awe-nomination court. Isaziso esethulwe isiphathamandla se-ZEC uMnumzana Itloyile Sligwana uthe abantu laba bagcine bephiwa elinye ithuba lokuqediselwa isikhathi namhlanje ukuze balungisise obekudingakala abangenelisanga ukwenza izolo kusiyafika ihola lesine emini yantambama namhlanje. Izeki ithi iyenze lokho ukuze laba abafuna ukuncintisa kukhetho bangene kukhetho kungelani lokuba basuka kuwaphi amabandla. Umkhokheli webandla le-Labour Economists and African Democrats Lead uNkosikazi Linda Masarira ngomunye wabancedakale ngokuqheliswa kwesikhathi sokuthi abantu babhadalele ukubhalisa.
I think ZEC did not do due diligence. They should have had at least issued their notice of warning so that you would have addressed the bank.
ZEC kayenzanga umsebenzi wayo ngemfanelo kodwa sengigijimela eZEC ukuba ngiyebhadala imali ngilungise amaphepha ami.
Isikhulumeli sebandla liphikisayo ele-MDCT uMnumzana Witness Dube yena uthi bona babelohlupho lokuthola imali emabhanga.
Kethe ukuthi sibhadale le wonke umuntu kusukela kwa-account yepart. So kule nhlupho thizene sibe lazo izolo kodwa eziqalise izeki ingakavali. Okutsho ukuthi udaba lwethu lokubhadala asiyonto esikhulume ngayo sokuvaliwe, yinto esiqale ngayo, yinto njalo izeki eyaziyo ukuthi uhlupho lwakhona bekuyini. So ekwenzeni into zomthetho lapha izekhi layo kumele kunazelele ukuthi umthetho kumele umeke isense, in other words ngezinye indlela uhambelane lesimo esikhona.
Ibandla leZANU-PF lithi selinqobe endaweni ezilithumi lantathu 53 ukumbiko eliyithole kubameli bayo endaweni zonke zelizwe ngoba amabandla aphikisayo engazange afake abantu abancintisayo kulezo ndawo. Lokhu kubike umqoqo omsebenzi kubandla leli uMnumzana Mike Bima.
We now have 53 uncontested positions in our councils. So already in the bag we are
abantu abafika 53 asebengena kukhetho bengancintiswanga kumakhansili ethu. Siyathaba njalo sithi amhlophe kulabo abangu 53 asebenqobile bengenzanga umsebenzi omkhulu.
Imizamo yokukhuluma labe CCC yehlule ngoba iziphatha amandla zebandlaleli abafana lonkosikazi Ellen Shirye Denga, umnumzana Gift Siziba, unkosazana Fatsa Imayere lomnumzana Nelson Chamisa bebengaphenduli. Umakhale Khukhwini ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi amabandla aphikisayo alomsebenzi ozwayo ukuthi banqobe ukhetho.
Uma results azaphuma inxa yokuthi TCC yabi ngekho. Angeke yabi ngekho iTCC labasoso ngayinika ukuthi yenze noma yini. Kodwa into okumele unazele ukuthi as long i presidential candidate ekhona kuma wards wonke nalawo e contest kuthi ukuthi ama agents eTCC abe khona ekhangela okwenzakalayo kuma police stations wonke lawo but ukukhuluma into indaba embi ngeTCC ukuthi ayikho ukuthi ayila presence izimpawu yonke
okwakhathesi abantu asebenelise ukubhalisa ukuze bancintise ukukhetho lokudinga umongameli welizwe ngabathi umongameli Emmerson Mnangagwa we-ZANU-PF, umnumzana Nelson Chamisa owe-CCC, umnumzana Douglas Monzora owe-MDCT, umnumzana Love Momaduku owe-NCA, umnumzana Trust Chikora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, umnumzana Xavier Kasukwe Rose Meleyo, lo mnumzana Joseph Busha owe-Free Zim Congress. Ngimele iTwo Seven ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye, idala le-Nomination Court kobulawayo liqhube umsebenzi walo ngokuthula kusukela izolo kuze kube namuhla. Ube kubhalisela khona labo abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga amakansela lamalunga edala lepalamende, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abesifazana abamela amabandla ezombusazwe ahlukeneyo aveze imibono ehlukeneyo ngokwenelisa ukuphanyeka amaphepha abo ukuthi bancintise kukhetho lalonyaka oluqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Kodwa abanye bayehlulekile ukubhalisa ngezizathu ezithile olukhulu udubo lungolokuswela imali ikakhulu abakade befisa ukuncintisa ukuthola izikhundla edale lephalamende. Kodwa abekhansili bonke ezweni benelisile ukubhalisa kungela izikhubo. Unkosikazi Nokuthula Sibanda webandla leZANU-PF ozangena phansi kohlelo loluhlu lwe-Women and Youth Quota uthi kazange ahlangane lobunzima.
Sikhangele ukulungisa amasuwa, imigwaqo, lokunye nje konke okungahambi kuhle njengoba nalibona ukuthi iBulawayo vele
Unkosikazi esinathi Bulayani obhalise ukuba ancintise engela bandla alimelayo kuward 24 kobulawayo uchaza isizathu sokungena kukhetho ezimele.
Hayi, nomination kimi ihambe kuhle. Yemini isizathu sokukhetha obuyindependent ngibonile ukuthi hayi ungangcono ngibe independent ngenxa yokuthi kuvamile ukulwa kuningi ukuthi sokukusemaphathi akulanto enhle ongayenza use party because umzwane ongazondana lo muntu kuphela ophezulu ya recall.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga ubhalise ukuba angene emele abakhubazekileyo kubandla ele Citizens Coalition for Change ku council yakobulawayo.
Akula hluphe endlangane lalo nomination sloke sibi sambisa ama requirements, we hope for the best ukuze lathi sitholakale njengabantu abakhubazekileyo. Kumakhi decision-making processes ngoba we are the most affected.
Unkosazana Adelaide Mhlanga webandla le-Free Zimbabwe Congress Party uthi wenelise ukuphanyeka amaphepha akhe edinga ukuncintisa esikhundleni sokuba lilunga ledale lephalamende efuna ukumela inkulumane ngobulawayo.
It went very well. Basemukele kahle, basiphethe kahle, yonke into ihambe kahle. Ama fees wethu, it was $1,000, and of which we believe what is very fair, because Isaac nayo it needs our support.
Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo oluntu uchasisa inhlupheko ezibhekane lababandla aphikisayo ezivimbe amalunga awo amanenyi ukuphumelela ukubhalisela ukuthi ancintise kukhetho lwalonyaka.
Ubukhokheli bufuna umuntu osevuthiwe, hayi khona abafana, hayi khona lina lisa lafunda lina linamasosha yini amabutho angena empini laphana lisekela inkokheli yanenjani uchief advisor njalo enye into kobulawayo esiphambaniselelo ngabantu abavela emashona lenti la amfuna ukufihla ngoba nyakufisa ukuthi kwazakala ukuthi basilimazile kobulawayo yiba sefuna ukuza kuba ngumeli
lisiya tshona ilanga izeki ibingakaphumi loluhlu olupheleleyo lwamagama abantu abenelise ukuphumelela ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lwalonyaka kusiya ngebandla okugoqela lenani elipheleleyo labesifazana abanelisileyo ukungena kodwa umgcini sihlalo wezeki umnumzana Rodney Kiwa utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi ikhomishini yakhe ibingakaqedi ukuhlela uluhlu oluqondileyo lwamabizo abenelise ukuphumelela ukubhalisela ukuthi bancintise njalo ayisibo abahlelayo isilinganiso semali okumele ihlawulwe ngabafuna ukuncintisa kukhetho kodwa kuphuma kumthetho ovela edale lephalamende amabandla aphikisayo wonke elizweni kawayenelisanga ukubhalisa amalunga awo wonke ukuthi ancintise kukhetho lwalonyaka ngaphandle kwebandla elibusayo elezanu PF elifake wonke amabizo ekhansilini lasedale lephalamende ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Elizimabo namhla livuselele uhlelo lwalo lwezimpila kahle olokuhlinza inhliziyo iOpen Heart Surgery. Esibhedlela seParanyatwa Group of Hospitals eHarare. Uhlelo lolu lwagcina ukwenziwa ngomnyaka ka-2018 eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuba isibhedlela seParanyatwa yiso sodwa esizobe siluqhuba elizweni jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UBlessing Bonda oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lesitshiya galolunye 29 ube yisigulane sokuqala esihlinzwe lamhla ekuseni. Ekhuluma ekulungiselelweni ukuhlinza kwalesi sigulane, umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga wamukele ngenjabulo ukuvuselelwa kwalolu hlelo olwe-open heart surgery.
In this regard, more resources will be deployed to ensure the Open Heart Surgery Program is decentralized.
Ngalokhu ke usizo oluningi luzoqondiswa kulolu hlangothi ukuqinisa ukuthi uhlelo lokuhlinzwa kwenhliziyo luqhutshwe ilizwe lonke kuqala ngesibhedlela seMpilo Central Hospital kobulawayo ukuze kuphathiswe abasezansi yelizwe. Ugatsha lwethu selwasungula ubudlelwano wokusebenzisana lamanye amazwe anjengeKenya, South Africa ne-Egypt ukuze sithuthukise ubuncitshi bethu bokuqhuba imisebenzi yokuhlinza inhliziyo i-open heart surgery.
UDokotela Simukayi Machawira, ingcwethi yezifo zenhliziyo lesifuba, utshele intatheli izindaba esibhedlela seParanyatwa ukuba kuyinto emjabulisayo yena labanye bakhe abakuhlangothi lwezempilakahle elizweni ukusungula inhlelo eziqakathekileyo kangaka. Isiphathamandla esibona ngezempilakahle enhlanganisweni eyeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uNkosazana Patience Sibanda, upha umbono wakhe ngalesi sehlakalo.
Kuyinto enhle ukubana lathi sesilomtshina, lanxa nje kusuya kube nzima ukuthi nxa umuntu esuka khatshana sesikhangele endaweni efana labobhinga ethindele ukuthi ma ebuya esebuye eHarare kumbe ukuthi isikhangele umuntu oselupane le kuba mgijima kubokhutshwa kubo ndimi mbili ukuthi ma esesuka khonale esebuya eHarare kusuka kube nzima sesikhangele lezi mali. Kodwa njalo siphinde sithi uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthi ezebone ukuthi into edingakalayo kakhulu. Siyabonga kakhulu kodwa sithi impumelelo ayifinyelele la kwezinye izibhedlela ukuze yenzele ukuthi wonke umuntu efinyelele khona.
Umqondisi womanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lezakhamizi eyechithungwiza in Manyame Rural Residents Association umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kuyinto emjabulisayo ukuthi uhulumende sekubone ukuqakathekile ukuthi avuselele lolu hlelo elizweni.
Uhulumende kafuze amelele manxaso kulama campaigns ukuze ayenzele abantu izinto ezingcono ukuthi impila kahle yabo iye phambili.
Kodwa uKhumalo uthi kumele inhlelo ezinje zehlukaniswe lezombusazwe.
Njengezikolo, amanzi, ama hospitals ethu, lama clinics, ama roads ethu, lokunye konke vele okuyenza ukuthi impila kahle yabantu ihlale ikhona, kufuze kuhlale kulungiswa, kuhlale kukhona khonoko ama services ona lawo.
Umnumzana Charles Nyoni ophatheke kumisebenzi yokukhankasela umbuso kaZulu uthi lanxa lusamukeleka lolu hlelo kusase kunengi okumele kwenziwe ukuthuthukisa umsebenzi wezempila kahle elizweni.
Uhulumende wethu kaqhakathekisi ukulatshwa kwabantu, kaqhakathekisi impilo kaZulu, ngoba umelele ukuthi kuze kugcine kube ngama elections asebenzise indaba yokugula nokufa kwabantu ukuthi akampeni ngayo. Into ebuhlungu nxa sikhangela uhulumende ezano PF okhokhelwa ngumnankagwa vele ukuthi galani nathi nokusila kwethu kumbe elakusasa lethu kumbe impilo yethu. Yena uqakathekisa okwakhe okokuthi babulokhe bebusa nje betshontsha imali yelizwe.
Ababona ngezempila kahle yenhliziyo babika ukuba izingane ezingaba zinkulungwane ezine 4,000 ezizalwa minyaka yonke eZimbabwe ziphuma zile zifo ezijiyeneyo zenhliziyo okokuthi zidinga uhlobo oluthile lokuhlinzwa. Ngaphambilini kokuvuselelwa kwalolu hlelo, abantu abaningi abadala labantwana bebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokuhlinzwa inhliziyo kwamanye amazwe angomakhelwane laphetsheya kolwandle agoqela eleSouth Africa, India, Bhilithani, China lamanye kulabo abatholayo abaphuma emulini eziswelayo abengenelisi ukuthola imali yakwamanye amazwe yibo ababhekane lodubo olukhulu ngoba iningi labo ligcina lilahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yokungafinyeleli usizo lokuhlinzwa inhliziyo. Ingcwethi zithi umsebenzi wokuvula inhliziyo ulakho ukuthatha amahola amathathu loba amane uma zingekho izinkinga okungenza kuthathe amahola angaphezu kwalitshumi lasithupha 16 uma isigulane silezinye izimo ezingaphazamisa ukuhlinzwa kwaso. Abepharerenyathu abathi bazoqala ukuvula izinhliziyo zabantu abadala kuqala besithi ngoba bona abahluphi kakhulu uma uqathaniswa lezingane, kodwa bathe bazoqala ukuhlinza izingane maduze nje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Abonga izigulane ngokubahambela emizini yabo emaphandleni esabelweni seBantu North ama-village health workers bakhala ngokuswela imithi yokwelapha imikhuhlane evame ukuhlasela abantu egoqela ingozi zokulimala. Ngesikhathi uZulu ebhekane lohlupho zokuswela indlela zokufika ezibhedlela ngenxa yomango omude, kubika uNokutaba Dlamini.
Ama-village health workers la asebenza kungelambadalo athi ukukhwabitheka komsebenzi lo sekusiya kusehla ngohlupho lokuthi bayehluleka ukonga ngemfanelo izigulane abazimeleyo kulandela ukwemukwa kwabo ngomnyaka ka-2005 nguhulumende imithi lamaphilisi okwehlisa inhlungu kuzakhamizi ngesikhathi izigaba eziningi zingelamakilinika eduzane. Unkosikazi Lethiwe Phuthi okulumsebenzi osebenzela eBinga emele izakhamizi ezedlula amakhulu amathathu lengxenye 350 emangweni weManzasiya uthi loba behlonyiswa ukusiza ngokwelapha uba lokudana lapho esethe wehluleka ukusiza ikakhulu abalimeleyo labazithweleyo.
Into esiyitholayo ngamakondomu lekwatemeka imithi zeleka yikho njalo lathi kasilala lelokhu zemeka silala mali kasilala uniform so wena uyabe usithi kahle ngimedisi isigaba kuphela. Usele sekuyi uyagula ungeke umnike i-treatment yamalaria kumbeni uyablida. So into ekhona lapho even o-oros yabungela pho ngingawubatshela ukuthi hayi wokhani isikoti kalale kandise kunjalo engafe ufile njengoba nayo ikubona kunzima kangaka.
Uphuthi waqala lomsebenzi ngomnyaka ka-2001 ngemva kokufelwa lusana lwakhe mnyaka munye ngemva kokukhulelwa ngomkhuhlane woqhuqho wemalaria ehluleke ukuthola usizo lokumhambisa esibhedlela masinye ukuze ayelatshwa. Unkosikazi Rachel Mholi odabuka enkayi yena ukhala ngokusweleka kwamakilinika ikakhulu emangweni weMenda lapho asebenzela khona.
Siqalisa ukuvela ku-training
sibuya sizosebenzele ema community yethu ema village yethu sayisiphiwa sayisiwoda isupply imaphilisi oparacetamol imithi yezilonda amabandage imithi yamehlo lokunye nje okuchiyeneyo ofanele kuncede ezigabeni abantu bayithi ifuso kulohlupho lwemkhuhlane okwakathi sisesidaniswa ukuthi abantu basijwayele ukuthi besibanika amaphilisi manje kathi sasisawutholi kuthiwa ihulumende ithi akula mithi esiphuma ngaphandle imithi yashota ezibhedlele.
Unkosikazi Margaret Bernard oncedisa esusumba eBinga uthi ngaphandle kokusilela kwemithi bakhala njalo ngokuthi umango lo ule ambulance eyodwa okuyikho okwenza ukulwiswa kwemikhuhlane efana lemalaria edla ubhedu kule indawo kube nzima ukuthi inqotshwe. Uthi ekuqaleni kweviki le kufe umntwana oleminyaka elithumi lanye kusigaba lesi lapho abazali bakhe babengakatholi imali yokumgijimisela esibhedlela seBinga District Hospital.
Kulohlupho kakhulu ngoba akula ambulance. I-ambulance isedistrict eBinga. Esisikhathi esiningi i-ambulance yabe and then nakule ama-emergency wena ngodinga imota kumbe imota engatholakala yafaka amafutha. Bhadala imota leyana $60 or $80 ukuthi uhambise eBinga. Seyilaphizathi akula nto abangakuceda ngayo esibhedlela ngoba akula ambulance.
Unkosikazi Juliana Ncube omele iJengwe esigabeni seWange laye ukhala ngenhlupho ababhekane lazo.
Thina as village health workers asila paracetamol because singahamba ekliniki siyewoda bayasitshethi labo abalayo ilutshwane. So umuntu nxa ebuya ngapha kithi we just refer to the clinic ukuthi ayeziza iparacetamol.
Iningi lama-village health workers la athi aluba uhulumende uyehlisa inhlawulo zendleko yokuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela zemaphandleni ngoba iningi livinjwa ukuyadinga usizo lokwelatshwa bekhanywa imbadalo. Isikhulumeli sezempilakahle kuhlangothi lwe-health and child care umnumzana Donald Mojiri uthi inhlupho lezi uzaziphendula seqale wahlolisisa okwenzeke kuzwelonke ngohlupho lolu. Kwathi umnumzana Admire Kurethu yena ongumqondisi wesabelweni lesi wangaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Inhlupho lezi ziza ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokusweleka kwemali, imithi ezibhedlela kanye lemitshina yokuhlola imikhuhlane. AbeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka ophelileyo kuphenyo lwabo babike ukuba isabelo seMathebeleland North silabandengi abagula imikhuhlane engelaphekiyo. Isilinganiso sabedlula amachumi amathathu ekhulwini 36.3% silegcikwane le-HIV and AIDS kodwa lokhu kwenzeka ngesikhathi iningi labongi selisuke la kwamanye amazwe lisiyadinga amadlelo angcono okuyikho okungeza imithwalo kuma-village health care workers. Ngimele iStudio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalibazi abantu abafake amaphepha abo endaweni lapho okulabamele ibandla leli kukhetho lwamakhansili lolwamalunga edala lephalamende. Lithi lokhu kukhanya engani kwenziwe inhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlalana namapholisa e-NCITA o-Central Intelligence Organization. IFAS iyakuphika konke lokhu. Kusenjalo ibandla leli lehluleka ukufaka amaphepha kwezinye indawo njalo kuma-provincial councils. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele unkosazana Ellen Shiriedenga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC lomnumzana Joseph Juma okudalele i-Central Committee kubandla le-ZANU-PF. Unkosazana Shiriedenga usungula lingxoxo.
Yebo nje asenelisanga ufield 100% kodwa senelesile ukuba nama-candidates endaweni eziningi ezelizwe save for a few cases. I-nomination court ihambe kuhle loba nje bekulokunye ade kungani kuyahlupha. One, indaba yokuthi i-ZEC ifake umthetho yagazetha umthetho lo ngu-8 ebusuku before ilanga just a few hours before in nomination court. For example, ukuthi kuzaba ma provincial councils emathawna kobulawayo ngeHarare, of which besingakulungiselanga khona lokho, kodwa nje eHarare sikwazenelisile ukufaka ama-list ethu. Njalo singakhangela ukuthi indaba yama-double candidates okhuluma ngayo, khathesi ngikhuluma lawo sivela eZek ku-nomination court. Lapha ade siyekhangela ama-nomination papers. Nxa ukhangela lapha indawo okulama-double candidates, you can tell ukuthi ama-double candidates ngabantu abefake, ngabantu abamanga. One, abantu okuthiwa ngama-signatories wona laba ngabantu yethu wethu, yebo ngamabizo abo, but ama-signature kafani ndaweni abephathi. Owesibili, nxa ukhangela ilogo esetshenzisiweyo, ilogo yethu ukuliphepha okuthiwa yi-gloss, but leli iphepha elisetshenziswe yilaba bantu liphepha elifotokopiweyo. Okwesithathu, abantu laba kasibazi.
Golide, nanko-ke akusitsheleke ukuthi uzwa njani okhulunywa ngumama.
Ukuhleleka qakathekile empilweni, kwenza into zonke zibe lula. Thina njengezanuphefu besihlelekile kakhulu sibili, ngoba into zethu zonke zihambe kuhle. Ama-candidates ethu wonke asubmitile, including candidate with number one, president uzowabonakala efika e-nomination court eHarare himself sibili ngokwakhe manqama wazihambela wafika wahlala emabhenjini kwabana naye ubana athi submit himself under the constitution and the requirements awezeki. So thina ukuhleleka kwethu kwenze umsebenzi wethu wabalula kakhulu, asibanga ngisho le problem. Bengihleka nje ngikhayela lapha kobulawayo ngibona amanye ama-candidates amabandlatsheno including i-CCC as late ngabo after 3 kusokusiya ku-4 bengikhona begijima behambisa amaphepha abo besezinto ezinjalo. And mina ngakubona ukuthi unye lokhu kubangelwe yikhona khwani kona anti abona abazange babatshelwe ukubana ongenayo nguwuphi until nge-last minute yona le angazi bebefihlelelani. Now sokusenza kube chaotic. For example kobulawayo lapha abafakanga ngisho one ama-candidates ku-provincial council. Thina lapha njengezanupefuthi sesithethe wonke ama-positions engu-10 lana uncontested, and lokhu futhi ayisikho ukuthi betha yinto ekhulunywe last minute. Thina last week size sayenza ama-elections ukuthi sikhethe abantu abazosimelela ku-provincial council. So yinto eyayikhitshwe kudaele, asiyonto esiba isijumejume, but because of not heavy structures maybe abe-CCC akufikanga kuhle kibo ukuthi kufike, but kithi kwafika kwaze kwabuya imemo ivelela e-head office eHarare ibhalwe ngu-political commissar wethu ubaba uBima enotifya amaprovinsi wonke ukuthi bakithi cela liyenze ama-elections linomnika abantu abangu-10 and make sure that 5 ngomama, 5 ngobaba, pe province.
Ngiyala khonapho-ke Nkosazana Shiredenga.
Ngiyabonga kakhulu ngamazwi la akhonywe ngubaba uGolide. Clearly aseconfirme into eyodwa esitshone sikhuluma ngayo mihla ngemihla, ukuthi iZANU-PF iphiwa information thina amanye amavandla esingayiphiwa. One, indaba eye-provincial council bayexithi imemo yafika bakhetha abantu babo last week, but sikhangela igazethi ekhitshiweyo ifaka umthetho we-provincial council. Igazethi le igazethwe ngo-20 June, siyavuka sisiya ku-nomination court, igazethwa ngo-8 ebusuku. So nxa esithi bayenza kudala kutsho ukuthi information leyi bese beyitholile kudala. And secondly, mina njengomuntu oku-elections ngiyahlala ku-national multi-party liaison committee le-ZEC. Last week sihlale le-ZEC ngolwesibili ku-national, ngayibuza personal indaba yona le e-council. Nxa ekhuluma ngokuhleleka, ukuhleleka kwakhona kuhleleka njani information ifihlelwa ebantwini? We are a democratic country. Information should be shared. The constitutional iyakukhuluma the right to information. Sikhangele udaba olama double candidates ngibuyelekile. Bulawayo sichekile all the double candidates akhona ngawe fake. Harare ngayifeki njalo ngabamanga. So thina njengebandla sitshela abantu beZimbabwe ukuthi indaba leyi sesifaka emthethweni. Abantu bemthetho bazayilungisisa, laba abangamasignethu bazakhuluma bebonisana labemthetho ukuthi hayi thina amasignatures ethi laba abantu laba kayisibo bethu. Endlala ungakhangeli abantu laba abade bengekho ku-approved list yethu. Asibazi.
Yamangala ikhuma ngendaba yamadabu kandize sesithi kabawazi. Kula ma-videos asignatayo edadi wethu. I can even send you one video empopo Msilikazi constituency. Abantu bempopo Msilikazi constituency bakhala ngokuthi bona bafuna uthawuta ngu-pardon. I think pardon tafumane yosamnqanqa ngaphambanisa. Kodwa i-list ebuyileyo kufaka omunye umuntu.
Lapha liziwe umnumzana Joseph Chuma ubandla lezanu PF lo nkosazana Ellen Shiredenga ubandla lesi-CC singayehlukane khonapho. Kumbule i-Live Talk namhlanje sixoxa ngokhetho oluzayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesaka, uMthembu Sithembayo, uKeeps Dube, lilale.